e Ndebele. Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo omhlaka 8 kumabasa 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
kuthi china umeya yena uHerbert Gumba kanye lamapolisa abo ukuze behlale phansi bebone ukuthi china sisebenze njani bengasithinti ngoba bona babe senza umsebenzi wabo kodwa umsebenzi wabo awuthi ukuthi kufuze besichaye lati china nxa sithatha indaba zethu akufuzanga sithinti ngoba lati yasemsebenzi
intathela izindaba zifola zitshengisela edolobheni leHarare sikhonona ngokuhlukuluzwa kwazo ngamapolisa lapho ziqhuba umsebenzi.
Ele kuyabe kungalunganga ngoba into nxa zinikwe abantu ukuthi bencede kufuze banike bona abafanele ukuthi baphile. Athina ngapha ema-consult akuzange kuthole lutho.
Inani leziphathamandla zikahulumende ezibanjwa ziphambula uncedo okumele luphiwe abehlelwa ingozi yezulu lesiphepho lokhu liqansa. Odokotela bamazinyo bakhuthaza ukuba kube lomkhuba wokuhlolwa kabili ngomnyaka kungakhathalekile ukuba abantu bengabe bebhekane lenhlungu kumbe hatshi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Intatheli izindaba zifole zitshengisela edolobheni leHarare namhlanje zikhonona ngokuhlukunyezwa kwazo ngamapolisa lapho ziqhuba umsebenzi kulandela ukuhlaselwa kwehofisi yabomsakazo we-26th Street chat ngamapolisa kanye lawe council yeHarare ngolwesihlanu olwedluleyo. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Intatheli izindaba zifike emahofisini kameya weHarare umnumzana Herbert Gumba lapho ezimqhubeze ugwalo lwezikhalazo zazo zaqhubeka zafola ziqonde enkambeni yamapolisa eHarare Central lapho ezidibane lembila zithutha amapolisa ezivimba ezama ukuzalisa ukuyabona u-officer commanding Harare District. Lokhu kulandele ukuhlaliswa enkambeni yamapolisa kwamahola angaba mabili. Intatheli izindaba zingakatholi usizo ku-officer commanding Harare yena ucine ekhulumisana lazo wamukela ugwalo lwezikhalazo. Isikhulumeli senhlanganiso yentatheli izindaba ezisakhulayo eYoung Journalist Association YOJA umnumzana Leopold Munende obesekutshengiseleni lokhu uthi inhloso ibingeyokuthi intatheli izindaba zihlonitshwe amalungelo azo okuthi zisebenze zingahlukunyezwa.
Okunilethalapha ukuthi sesibone amapolisa awekhansili lawezetherapy echaya untatheli izindaba. So lapha sizoveza ukukhonona kwethu ngendlela abasiphatha ngayo thina intatheli izindaba. Sithi thina umeya yena uHerbert Gumba kanye lamapolisa abo kufuze behlale phansi bebone ukuthi thina sisebenze njani bengasithinti ngoba bona babe senza umsebenzi wabo kodwa umsebenzi wabo awuthi ukuthi kufuze besichaye. Lathi thina nxa sithatha indaba zethu akufuzanga sithinti ngoba lathi yasemsebenzi.
Enye intatheli izindaba ebikhona kulokhu kutshengisela unqobancube ubekhonona ngendlela abaphathwe ngayo eHarare Central ngamapolisa.
Njengentatheli izindaba lapha eZimbabwe sibona ukuthi sibe sikhangelele kakhulu ukuthi ukubuya abayithi new dispensation upresident Emmerson Mnangagwa kuzabe kulula ukuthi sisebenze. But into esiyibonayo manje ukuthi akulanto etshintshileyo lokho kubonakala ukuthi ama-journalist entatheli izindaba ziyahlukunyezwa ukuthi zenze umsebenzi wayo. So into esingayikhangeleliyo kakhulu sikhangelele ukuthi khathesi sokulabo social media sokulabo ukuthi ama-platform ahambise imbiko ngendlela elula. So into esingayikhangeleli kakhulu ukuthi sibone ukuthi ama-journalist ahlukunyezwa sikhangele ukuthi lizwe litsho ukuthi sikuthi new dispensation into esingakhangeleli kakhulu, into esizisubuhlungu ukuthi lokhu sisebenze njani kuleli lizwe, sisebenze njani ukuthi abantu bezwe ukuthi uhamba njani, ilizwe lungiswa njani, ilizwe lifa ngaphi. So into esibona ngathi sisasekhatshana kakhulu ukuthi sibe le freedom yama-journalist, sibe le freedom yentatheli izindaba.
Umeya weHarare uMnumzana Herbert Kumba uthi izehlakalo zokuhlukunyezwa kwabentatheli izindaba silihlazo.
We are expecting that this month of February will be receiving a report. There is a report that should be coming.
Khangelele ukuthi kuyona le inyanga sizethula ugwalo olulempumela yophenyo lwethu njengekhansili, njalo kuza kuba lolunye ugwalo olulempumela yophenyo lwamapholisa ezetherapy phezulu kodaba lwesehlakalo esenzakala emahofisini entatheli izindaba. So amagwalo la mabili sikhangelele ukuthi ekupheleni kwayona le inyanga sizalipha ugwalo lwalokhu esiyabe sikutholile.
Kodwa uMnumzana Thabane Mzila isakhamuzi seHarare obone intatheli izindaba zitshengisela uthi uhulumende kumele afundise amapholisa lapho kuphela khona amandla awo.
Hawu, abantu amapholisa nxa seyenza so manje sebedelela kakhulu sibili, ngoba ngenza ukuthi athi ithe gasi uyijikele ofisini yabayintatheli izindaba vele akuyenzi, akusiyo into abangayiyenza sibili. Okhe kudelela sibili okunyusa okungaphezu kwamandla sibili. Themba kukhona sibili okuzayenzakala lawa amapholisa lawa ebanje sibili, ngoba hhayi akulunganga sibili.
Amapholisa kakhansili yeHarare esebenza ndawonye lawe Zimbabwe Republic Police iZRP ahlasela umsakazi webulenjini we-263 chat ngeviki edluleyo, ngoba bethethe imifanekiso yawo echaya abaphila ngokuthengisa ezikini yedolobho, okwenza bathela intuthu ehitshayo etiegas emahofisini la. Lokhu kushiye inhlanganiso ezimela intatheli izindaba zikhonona ngokudlongudlongo kwamapholisa obenza umsebenzi wabo ube nzima. I-Studio 7 yehluleke ukukhuluma lesikhulumeli samapholisa uMnumzana Phunyathi ngalolu daba. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Inani leziphathamandla zikahulumende ezibanjwa ziphambula uncedo okumele luphiwe abehlelwa ingozi yezulu lesiphepho ku-cyclone Idai. Lokhu liqansa. Ngakwelinye icele, inani labehlelwa ingozi yaleli zulu abalokhu bedinga uncedo lalo liyaqonga. Lokhu kwenzakala umkhokheli webandla ye-Silver Stream lapho okumele kufikele khona ukudla lolunye uncedo eChimanimani, unkosazana Christine Chitema emiswe emthethwandaba ngecala lokuntshontsha impahla eyayimele iphiwe abantu. Ukuthi ngeviki edluleyo kulabanye njalo ababili ababotshwe eRusape ngemva kokutholakala belempahla eyathengelwa ukuthi ngeyayimele iphiwe abehlelwa ingozi yezulu, kodwa bona bayiphambula. Ukuthi ngempela sonto kulomunye umchayeli obethwele impahla ebimele iyephathisa abantu, yena wamisa ibhasi ebizidlulela wacela ukuthi imthwalele limpahla, kodwa umchayeli wahle waqonda enkambeni yamapholisa wabotshwa lundoda. Bona abehlelwa yilingozi kakhulu abangaveli eChimanimani kodwa abafinyelelwa yilingozi bathi uncedo abaluboni. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sakhamuzi seMakoni South, unkosikazi Loveness Makaure. Waqala ngokumbuza ukuthi uhamba njani ukuthi abantu bazincede ngokuphiwe abantu abadinga lolu sizo.
Hayi, vele kuyabe kungalunganga, ngoba into nxa zinikwe abantu ukuthi bencedwe kufuze banike bona abafanele ukuthi baphiwe.
Kodwa bayathola yini abantu?
Thina ngapha emakoni South akuzange kuthole lutho.
Liphila njani manje khona ngapho nxa lingatholanga lutho?
Abantu baphonga ukuncedana nje.
Bancedana njani?
Ngezindlu khona sebesakha lamabhanabo lawa bayakha. Ukudla kuyancedisana, abantu bayaphanana.
Kodwa luvela ebantwini ke abaphathisayo abafana lenhlanganiso ezithiyeneyo, kuyafika yini ukudla okhona?
Hayi, ngapha uzange akubuye lutho.
bona abo batho ukuthi bayakha ngabantu abazakhelayo yini kumbe bathola uncedo?
Hayi bazakhela.
Uncedo akula ngitsho ngitsho eselulutholile.
Hayi akula.
Ye manje izikolo ke bayahamba abantwana ezikolo.
Hayi abantwana bayahamba. Kade silomfula lo awugcweli abantwana bengahamba esikolo, hayi kade sisoku right. Abantu sebezihambela kuhle sebechapha.
Ye kodwa sike sezwa uhulumende esithi bonke abathintwa ile ingozi bazaphathiswa. Lina bakhona eselike lababona yini abaphathiswa?
Hayi azizanga sibabone. Abakabuya ingazi kumbe bazabuya kodwa kwakathi sabakabuya.
Wona umonakalo unjani lapho khona wena?
Hayi ubukafanani la ngalelo kuzini ekipinge ngale ngapha bekungani kungconyana.
Kodwa izindlu zona zadilika yini?
Ye zadilika izindlu, amabhani, amatoilets.
Unkosikazi Loveness Makaure isakhamuzi seMakoni South ubexoxa ecingweni leo Chris Gande weStudio 7 ekhona le eMakoni South eManicaland. Ikomiti eyakhethwa ukucubungula udaba lwamalunga edale laphalamende abikwa aphatheka kunkohlakalo kunkampani yeWange Colliery namuhla yenqabele omela izengezwa wesi kuleli dale umnumzana Job Sikhala yena oligqwetha ukuthi amele abanye bakhe kulolu daba. Amalunga la ayekukomiti yeMines and Energy abalisa umnumzana Themba Mliswa wayengumgcini sihlalo wayo. Umnumzana Leonard Shikomba webandla lezano PF omela igogo eKabuyini. Umnumzana Anele Ndebele weMagwegwe, lo mnumzana Prince Dubeko Sibanda weBinga North, bobabili bengabe bandlale MTC. Umnumzana Sikhala ubefuna umela umnumzana Ndebele lo mnumzana Sibanda kodwa watshelwa ukuthi angeke akwenze lokho ngoba laye elilunga ledale lePhalamende. Uthi uzakhweza udaba lolu emthethwandaba ophezulu owe High Court. Udaba lolu luzaqhubeka kusasa lapho isiphathamandla seWange Colliery umnumzana James Goddard akhangelelwe ukufakaza. Idale leli liphinde lacubungula udaba lokuthi kungani amakhampani encingo zabo makhalekhukhwini ekhuphula imithelo. Ibhanga elikhulu elereserve lithi akufanelanga imbadalo ibe ngamadola emelika ngoba balutshwana abawafinyelelayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Thandeko Zinti Mkandla owake waba lilunga ledale lephalamende.
Ungakhangela ekupheleni komnyaka wona lawo makampani anjalo baveleta ukuthi sithole inzuzo engaka kumbe iprofit engaka. Iprofit yakhona beyizuza ngokuncindezela abantu xa imithelo kumbe indleko kumbe imithengo zabo ziqanta ngalolu hlobo. Kuthi ukuthi ngenye indlela le nqubela phambili le ntuthuko iyafa ngoba abantu asuze bakwenelise kona lokhu. Ezincingo ezokwenza amabhizinisi xa ungasela mabhizinisi ungasela ncingo abantu bezakho nzani la mabhizinisi lawo azakuphi. Hayi lokhu yikubulala abantu kodwa ngini ngamafitshane akunani ukuthi basebenzisa idola kumbe ini. Indaba ivele isekutheni ngabe kukhuthwa lona ibhondi sikhulume ngeyusa lelo umuntu oke ephethe iyusa. Ukuma ngeyusa iningi labantu liphethe amabhondi yele kakuhlangani namazwi oyini iludube esilalo kuleli lizwe.
Ye ngezinye indlela uyavumelana ukuthi akumelanga imbadalo yemthelo ibe ngemali yakwamanye amazwe ngoba iningi aliyifinyelele.
Ye liqiniso lona lelo kodwa ke la njengengxenye kahulumende benzani ngakhona lokhu okwenza ukuthi abantu bangayifinyeleli leyo mali kuthi vele ngayikho kulesi khamazo semali le owutala ibhondi kabakhuphe ibhondi. Ibhondi idola lemelika lizabambeka lingaba nzima ukutholakala kodwa liyabe lilinganisa wonke umuntu ngoba i-20% nala itshoyo ngabantu abaphezulu kakhulu 80% ngabantu abangelalutho. Manje bafakelana enkingeni abantu kungangcono abalithole bangena enkingeni abaningi baphathwe ngcono. Ngivumelana laye kodwa la uyingxenye kahulumente vele kabakhuphe ibhondi mahlaba ezulu bangakhuphe ibhondi sizatatalika siqalisa kodwa ekugcina wonke umuntu uyabe phele imali kuphi.
Ukuhluza lolu daba ephalamende ubona kuzanceda yini umphakathi?
Ukunceda kuzanceda ngoba yonke into ekunye ephalamende kumele incede uzulu. Ongasala nje ukuthi kuza kwenzakalani ngale kwakhona ngoba na yizo izinto phela ezizadala abantu ekugcineni bayekele ukusebenzisa indlela zona lezo njengoba ngithile. Engxenye abanye baze bazivuyelele nje ukubhalela iy'ncwadi ngoba kuyabe sekulula ukuthi uthumele incwadi kulokusebenzisa iy'ncwadi lezi. bona ngathi kulungile ukuthi into zonke kwabe nento esikhwayo ngakube sobala umphakathi amahlabe ezulu bakwazi ukuthi iparlamente le ngeyabo ikhuluma inhlubo zabo ukusa kwamalanga hayi khona ezabalutshwane.
Lo umnumzana Thandeko Zinti Mkandla owake waba lilunga ledale leparlamente sixoxela ekobulawayo. Live Talk lamuhla sicubungula ukunanzwa kwesiga sombhoqazwe sakwele Rwanda ekulwisaneni okwaqhamuka phakathi kwabesihutu labesithuthu ukuthi eleZimbabwe lona lingafundani ngokuxolelana nengqubekela phambili eyaba khona ngemva kwalesi siga. Thumelani text message kunombola ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abayisikhombisa babikwa befile kudlakela oluqhamuke ekulwisaneni phakathi kwabezomvikela labakade betshengisela kwele Sudan ngempelansonto. Abayisithupha bafele esigodlweni salelo ilizwe iKhartoum, lapho abantu abakade betshengisela besithi umongameli Omar al-Bashir ngehle embusweni ngoba esehlulekile. Oyedwa utshonele esabelweni seDafao. Abenhlanganiso yomanyane wamazwe omhlaba be-United Nations sebethule isicelo sokuthi amacele amabili alwisanayo edolobheni le-Tripoli kwele Libya ake ame okwamahola nje amabili ukuze kuhlengwe abalimeleyo nokunika abantu makhaza ithuba ukuthi basuswe endaweni ezilempi. Amasotsha asekela uGeneral Khalifa Haftar akhanya efuna ukuhluthunela inhloko kahulumende Kafayez Sarraj intambo zombuso lanxa kunguye osekelwa ngomanyano we-United Nations. Odokotela bamazinyo bakhuthaza abantu ukuthi babe lomkhuba wokuhlolwa amazinyo kabili ngomnyaka kungakhathelekile ukuba bangabe bebhekane lenhlungu kumbe hatshi ukwenzela ukulondoloza impila kahle. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Odokotela bamazinyo benza linkuthazo ngenhloso yokulondoloza impila kahle yamazinyo abantu bengaze babuya kibo lapho sebesebuhlungini ngoba umuthi wezinyo kungasulikhipha kodwa zikhona ezinye indlela ezokuvikela inhlungu zezinyo. Inkosikazi Pamela Nonkululeko Nyoni Mbambo ongudokotela wamazinyo kobulawayo ufundisa uzulu ngempila kahle yamazinyo.
Ukugcina kahle amazinyo ethu kuqakathekile ngoba imikhuhlane eminingi eyakhanya emlonyeni. Ukuhlanzeka kwamazinyo kuyancedisa ukuthi amazinyo ephile kuhle. Ukudla esikudlayo kuya-affecta amazinyo lomzimba wethu nje jikelele. Okuqakathekileyo emlonyeni, umlomo womuntu wonke ulamagciwane. Amagciwane lawa la ayabe efuna ukudla. Kodwa singawastava lawa amagciwane kumbe siwancishe ukudla ayafa kumbe engamemetheki. So kuqakathekile ukuthi amagciwane lawa singawanika ukudla. So thina njengabodokotela sabe sirecommenda ukuthi umuntu evisite udokotela wakhe every 6 months ukuthi ehlole amazinyo akhe.
Uyaqhubeka njalo udokotela ethi amazinyo aboliswa yikungaxubhi kanye lokudla esikudlayo ikakhulu okulethukela.
Amazinyo aboliswa yikungaxubhi lokudla esikudlayo ikakhulu ukudla okulethukela. Amagciwane asemlonyeni athanda ukudla okulethukela. Swe engadla ithukela lana amagciwane asho sithe ayahamba lawo esambuzini. Engahamba esambuzini abesekhipha okunjenge-acid le-battery lelana elidlayo. I-acid leke asadla i-battery lapha idla amazinyo bese kusiba lesikhali esincane. Ungayekela ukuhamba kudokotela isikhali lesana siyabe silokhu sikhula. Okuqalisa isayini ebuhlungu yakhona yokuqala yokuthi uye udla into eziqandayo ama-ice cream amanzi aqandayo uzizinyo lakho nihande yaqaqamba kwemzuzwana lithule. Kuye phambili usunathe ukutshisayo itiye kumbe isitshwalo esitshisayo uzizinyo hhayi alisavumi.
Uyaqhubeka njalo udokotela eseluleka uZulu ethi umuthi wezinyo akusokulikhipha kodwa zikhona ezinye indlela.
Abanye bayabuza ukuthi umuthi wokulapha izinyo yokukhipha na? Hayi, umuthi wokulapha izinyo sokukhipha izinyo. kuthiwa ngesikhiwa prevention is better than cure. Amazinyo ayaklinwa, amazinyo ayafilwa, amazinyo ayafakwa ama lama implants wona la siwabona ukuthi nxa umuntu eqamukile ithambo layo yafaka insimbi. Le mazinyo nakhona ama implants. Siyafaka ama artificial teeth. Imikhuhlane enjengabo diabetes siyayithola layo emlonyeni. Ama sign akhona ayabe khanya emlonyeni. Ngoba nxa umuntu ele diabetes phela nthi uvela igazi lakhe lelechukela. So abantu abale diabetes bajale ukuhlutshwa izinsimbi. Lamazinyo ayaxegana. So kumele laba bebe ngabangane bakadede. Izinyo liyabulala. Eminye imikhuhlane yabiqalisela ezinyweni. Ithumba lingabuya njengemhlathi waphansi liyakwazi ukubuya emphinjeni. Livala umphimbo umuntu ecine sesifo. I-cancer iyatholakala emlonyeni la. Abantu abalalwazi oluningi lapha, especially eZimbabwe yethu. Yikho abantu abaningi bethanda ukukhipha amazinyo. Ukuxubha amazinyo siwuqala nxa izinyo limila. Umntwana roughly ele 6 months. Unina usekumele aqalise ukuxubha amazinyo. Masizifundise nini ukuthi kuqakathekile uya kudokotela ehlolwa amazinyo ethu. Lokuxubha amazinyo every day. Ekuseni ungadla i-breakfast lantambama usiyalala. Abantwana abancane sibalimithe ubanika izinto ezisweet.
Unkosikazi Alice Sibanda, ongomunye wabalohlupho lwamazinyo, uthi yena wasebenzisa izihlahla eziningi ezama ukwelapha izinyo, kodwa wagcina esiya esibhedlela.
Mina ngomunye wabalohlupho lwamazinyo. Ngixubha nezihlahla zonke, ngixubhe nomchemo, ngixubhe nePetro, kodwa la ngihlule ngaze ngagcina sengihamba esibhedlela. Esibhedlela bafika bangikhipha, bathe sebengikhiphile basebengi-advise ukuthi ngibe ngixubha every day, ngivuka, ngiqeda ukudla, ngixubhe, ngilala, ngixubhe. Kodwa mina angikwanisi ngoba ngisho nasemsebenzini ngikwanisa ukuvuka ngixubhe lokuthi ngilale ngixubhe. Because yikho engithola khona isikhathi sokuthi ngixubhe. So angingazi ukuthi ngiyenza njani ukuthi emsebenzini ngoba ngeke bangivumele ukuthi ngiyetshona sengixubha. So yinto esuka ibe nenkinga manje phezu kwamazinyo ami ukuthi sezaqalisa ngoba vele every June kumele ngihlangane lobuhlungu lwamazinyo.
Odokotela bamazinyo baxwayisa uZulu ukuba azifundise umkhuba wokuhlala esiyahlolwa amazinyo langaleso sikhathi engabuhlungu ukuze benqabele umkhuhlane wamazinyo. Bathi umkhuhlane wamazinyo ulakho ukuthi umemethekise eminye imikhuhlane enjengemvukuzane loba ichukela. Kungakho bakhuthaza uZulu ukuba alondoloze amazinyo ehlanzekile ngokuxubha kabili ngelanga ekuseni lengemva kokudla kwantambama umuntu esesiyalala. Kanye lokuhlala uhlolwa ngudokotela. Baqonqosela elokuthi umsebenzi wabo asiwo wokukhipha amazinyo kodwa ukulondoloza impila kahle yawo ngokuzababona lalapho engabuhlungu. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo. Ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo, iqembu lomdlalo wenguqu eleChicken Inn yilo elihlezi phezu kwengalane yemiklomelo esigabeni saphezulu eseCastleilaga Premier Soccer League ngemva kweviki esibili emidlalo yalonyaka. Intathe yezindaba yethu yezemidlalo, uJoseph Njanji usipha lolu daba ngugcweleyo.
Iqembu leChicken Inn lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo loba nje lilingene ngemiklomelo lamaqembu babalisa leFC Platinum kanye leLewange womathathu elemiklomelo yesithupha ngoba lona lingakahlohlwa kumidlalo yalo eselidlale lonyaka. Kumidlalo yabo emibili abafana bakaJoey Antipas banqobe iqembu lezePC Caribbean leliyada nge-2 kanya kuthi leFC Platinum lona emdlalweni walo wokuqala linqobe leHarare City nge-2 kanya kwathi kowesibili linqobe leTriangle nge-2-1. Iqembu leLewange lona litshaye leyada nge-2 kanya emdlalweni walo wokuqala kuthi ngempela viki edlileyo litshaye leDynamo nge-2-1. Iqembu leChicken Inn lingeke laphakamisa isicoco sePSL ngomnyaka ka-2015 njalo lonyaka lithenge abadlali abambalwa kwindlela yokuzama ukuhluthuna isicoco kuqembu leFC Platinum lona eseliphakamise inkezo yePSL eminyakeni emibili edluleyo. Emdlalweni walo olandelayo iqembu leChicken Inn lizadlala leDynamo umdlalo olakho ukupha isibonelo esokuba lizimisele kangakanani ukuphakamisa isicoco. Ikanti leFC Platinum lona lizadlala leqembu elingene lonyaka kusigaba saphezulu elemushawana Stars ukuthi uthele wange lizemukela iqembu lenkezi Platinum Stars nasemalahleni umdlalo obekuyiwo obukhangelelwe ngabaningi ngempela viki edlileyo okuphakathi kweqembu le-Highlanders le-Caps United uphelezi ngujikilo bhanqa 0-0 njalo umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMatinda Ndlovu utshele i-Intertel izindaba ukuba uyasuthiseka ngendlela abafana bakhe abadlale ngayo kumidlalo emibili yasebeyidlale lonyaka.
Ngiyathokoza kakhulu ngendlela esesidlale ngayo kumidlalo emibili esesidlalile. Njalo nginethemba elokuba ngesikhatshana esilandelayo abafana bazabe sebeqine njengabanye abadlali abamaqembu aqhube kuhle emalungiseleleni abo alonyaka.
Sikhangele umdlalo wokugijima umjaho walonyaka we-PPC Matopos 33 mile ungenwe ngabadlali abazinkulungwane ezintathu lamakhulu amahlanu njalo abanqobe lonyaka ngabathi u-Andrew Chimbitikayi weqembu le-Black Rhinos kucelela besilisa kuthi kucelela besifazane kunqobe uChietsa Chokore bobabili laba yibo njalo abanqobe lanyakenye ekhuluma phezu kwenani labadlali eliyala lokhu likhula isiphathamandla sebulawayo Athletic Sport uManuel Mpofu uthe ikusasa yomncintiswano we-PPC Matopos 33 mile inhle kakhulu.
Ingubela phambili sengiyibone ikona la. But uyabona imidlalo manje. Labele kunithuthuka nikhamba le kuyona umnyaka lomnyaka. Ungakangela inamba yabantu. Kanti umdlalo lo, kade asizathatha abantu abayi 400 kuphela. Sina kwalandelayo saba 500, sina kwalandelayo saba 700, sina kwalandelayo saba 1000, sina kwalandelayo saba 1.5, sangena ku 2000, 2.5, sangena ku 3000. Kade sengenile kungazi 3.5.
uChimbitikayi loChokore bathole inkulungwane ezintathu zamadola ohlobo lwe-RTGS ngemva kokuba abasekela ngemali yabe-PPC bengezelele imali njengoba nyakenye abanqobile bephiwe inkulungwane eyodwa. Ngimele iStudio 7 ngokulawayo nginguJoseph Njanji.
Kusenjalo uhulumende wakwele-South Africa usela izikolo zikahulumende ukuthi zemukele abantwana bakwamanye amazwe abahlalayo kwele-South Africa. Asizweni lolu daba kuBenedict Nhlapho ekhonale South Africa.
Embikweni wethule lugatsha lwezemfundo kwele-South Africa, umphathintambo walolu gatsha unkosikazi Angie Motshekga uthi bafinyelele kulesi sinqumo usetshenziswa umthetho wezemfundo uthi izikolo kufanele zivume ukubhalisa umfundi ongelayo incwadi yokuzalwa. Abesekutazwa ukuthi ayilungisa leyo ncwadi ayibuyise phakathi kwenyanga ezintathu. Lesi simemezelo umphathintambo Motshekga athi sesedluliselwe kwezemfundo zonke elizweni jikelele. Umgcinihlalo wenhlanganiso ye-African Diaspora Forum uMnumzana Vusumuzi Sibanda uthi inhlanganiso yakhe yabhalela ugatsha lwezemfundo ikhalaza ngokwalelwa kwalaba bantwana ukufunda ezikolo zikahulumende.
Siyazi ukuthi kakupheleli lapha, kusise nomsebenzi omningi okufanele wenziwe ozosisiza ikakhulukazi ekuthini sibone ukuthi izikolo ziyalandela lomthetho nalesi simemezelo njalo nama Department of Education asuka kuzifunda nawo ayenza ngokufanayo. Kodwa siyajabula kakhulu ukuthi ekugcineni ingane zizokuya esikolweni.
Umgcinihlalo wenhlanganiso emela izalwane zeZimbabwe kwele South Africa eZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Ngqabutho Mabena uthi lesi yisombululo sohlupho olukhulu kakhulu olukhona.
Kulabantwana abaningi ababuya eZimbabwe abalapha eSouth Africa abayahluleka ukuthi bangene ku-grade 1. Amanye ama-requirements kababi lawo ngendaba zokuthi kabalawo ama-birth certificate, kanti futhi kulabanye abaku-grade 12 abehluleka ukubhala. So sithemba ukuthi umthetho lo kumbe lokho sokhunywa nguminister kuzanceda kakhulu.
Esinye sizalwane seZimbabwe uMnumzana Eden Dumiso Gama laye uyalincoma inyathelo likahulumende leli.
Kukhombisile ukuthi i-ANC nayo iyasicabangela. Amanguni kamzilikazi asuka khona la KwaZulu. Inkaba zabo isemkhulu zila, ezabo khokho babo zila. So nxa uzongibulala walise yami ingane ukuthi ifunde angazi ukuthi kuyabe kuchaza ukuthini ngoba mina vele ngwala.
Kulezi nkulungwane zabantwana abadabuka eZimbabwe abazalelwa kwele South Africa ngabazali babo abangalancwadi zokuba selizweni labo bahle bangena kusimo esifanayo. Abanye ngabeza labo malayitsha bezohlala labazali babo kwele South Africa bengelancwadi esemthethweni. Iningi lalaba kugoqela labavela kwa
siyabonga Benedict Nhlapho olivalelisayo ngosithandekile mhla. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.